abasha laba abathengisele izolo besola uhulumende ngokunganikeza abantu ukudla okwaneleyo ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondo ze-lockdown. Amapholisa ayethule umbiko enkundleni yokuxhumana ebulenjini ye-Twitter esithi akwaziwa ukuthi laba bantu bangaphi. Kodwa isikhulumeni samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-Daily News izolo ukuba kulabantu ababotshiweyo. Imizamo yokuzwisisa ngalokhu yehlule ngoba uNyathi ubengadobhi ucingo lwakhe. Igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthi abatsha laba kabazakali ukuthi bangaphi ngemva kokubotshwa duzane ne-National Sports Stadium, kodwa lanamuhla kabaziwa ukuba bakuyiphi inkamba. UBhamu wazise ukuba uzacela umthethwandaba waphezulu we-High Court ukuze ubambe ngamandla amapholisa ukuba atsho lapho abantu laba abasiwe khona. Unobhala wabatsha kubandla le-MDC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi okwenzakeleyo izolo kutshengisa ucuku lukahulumende we-ZANU-PF.
Okwenzakalayo ukuthi ngemva kokutshengisela okwenzakale izolo eHarare mayelana nendaba yendlala elizweni, uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa uthumeke abantu-ke akade bemasquareda njengamapholisa-ke ukuze bebophe-ke amantombazana amathathu e-Movement for Democratic Change ku-Youth Assembly bengabatsha, okuhlanganisela uCecilia Chinembiri, Joanna Mamombe, dade osedalela ephalamende Lonetsa Emaroba onguye ke umsekelo womqoqi wenhlanganiso yabatsha e-Movement for Democratic Change. Labo ke babotshelwe ke ukutshengisela izolo lapha ke sitshengisela khona ngendaba yendlala, kodwa sokuvezekele kubana ke abathathwanga ngamapholisa kodwa bathethwe ke yilaba ke abanjengabantu abathathwe edzama esingathi ngabantu abangayakazakaliyo.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube uthi uhulumende kumele alandele umthetho nxa ebopha abantu.
Kuyinto edanisayo kakhulu etshengisa ukubana uhulumende weZimbabwe kanakeli amalungelo abantu, ngoba sikhuluma kunje uhulumende abaningi baphakathi kokulwisana lo mkhuhlane we-COVID, kodwa bona bagijimisa ukubana bebophe abantu abathi akulungiswe ukubana abantu bethole ukudla. Njalo kusidanisa kakhulu ukubana laba abantu kade kuthiwa ababonakali, akwazakali ukuthi bangaphi. Lokho kutshengisa ukubana nguhulumende wezikliwi lezigebenga ongasebenzisi umthetho, ngoba umuntu engabotshwa kumele ehanjiswe emthethwandaba.
Lokhu kusekelwe ingcwethi echubuluka ezombusazwe umnumzana Mlindelo Mancitshana.
Kuyindlela yokutshengisa uZulu ukuba angalandeli labo abakhononayo kumbe abakhalayo ngomumo welizwe leZimbabwe ngesikhathi lesi COVID-19, abantu behlezi ezindlini belambile. Kuyindlela yokwenza abantu besabe ukulandela ngulo lalo ozafuna ukutshengisela. Sikubonile abantu banye bethatha uyitayizamara obezama ukuvusa abantu inkophe ukuthi hayi, khangelani umumo lapha usamanga kuhle. Bamthatha phinde wabonakala. Into yakhona lokhu iqhubeka nje, hayi, ingwe yayo watshintshi amabala ayo.
Kodwa omele abatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole kakhulu ukutshengisela ngesikhathi ilizwe lilisa ngalo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngobhubhano lolo esilukhangele emhlabeni vele isichaphe-chaphe vele asonto efunakalayo. Lokhu abakwenzileyo ukuthi bebuthana bebhesuke emgwaqweni kubonisa vele ukuthi ibandla labo alikwazi lapho elikhangele khona, aliqakathekisi impilakahle yabantu. Vele akuvunyelwa uhulumende usiphile isixwayiso zokuthi siziphathe njani ngalesi sikhathi se-COVID-19. Bona ukuyabuthana behamba bebhesuka emgwaqweni kutshengisela livele ngabantu abagcwele isichaphe-chaphe. Ngakho-ke umthetho weZimbabwe vele awungeke ukwemukele lokho, ngoba abakwenzayo kuyingozi ebantwini abaningi, including imuli zabo.
Ukungabonakali kwabathathu laba kwethusa abaningi, ngoba ele Zimbabwe lile mbali yokuthunjwa kwabantu banyamalale abagoqela intatheli izindaba u-Itai Dzamara owathunjwa ngomnyaka ka-2015 olokhu engakatholakali lanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.